siyalambulela ku Studio 7 ngesonto ziku 10 kuNkwenkwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Iningi emhlabeni jikelele limanyane lamanye amazwe lamhla kunanza ilanga lokuhlonipha abesifazana ngendlela ezijiyeneyo iMother's Day. Imizamo yokumanyanisa ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana weshime ngcubelele MDC Renewal lilakho ukuchabalala ngemva kokuba MDC Renewal iveze ukuthi izakwenza iCongress yayo izimele iyodwa ngoncwabakazi.
Sina ungcenye yethu umanyano ukhona. Esingakwaziyo ke ukuthi kubangani bethu njengoba iy'nkulumo zabo ungani zikuphe ukungafisi ukuqhubeka bexoxisana naye. Kuyasimangalisa lokho thina njengenhlanganiso hhayi lokho esazimisele.
Sixoxa lomnumzana Zenzo Nyoni wenhlanganiso yebulawayo Unemployment Youth Agenda ngemisebenzi yabo.
Inhlanganiso emele ontanga abangasebenziyo lasezikolweni sikhangela bona ukuthi isibanga sokuthi kakhulu esigabeni semasebeleleni ontanga sengene lisi ukufika esibangeni sokubhasa lokho kuthiwa i-pass rate ngesilungu kubangelwa izikolo ezikhathana sizani labahlali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi emhlabeni jikelele limanyane lamanye amazwe lamuhla ukunanza ilanga lokuhlonipha abesifazana ngendlela ezijiyeneyo iMother's Day. Kwele Zimbabwe iningi lijwayele ukuthokozisa ngendlela ezijiyeneyo onina, omkabo, odadewabo labanye abesifazana abasempilweni zabo. Kodwa abanye abakhulumele Studio 7 bathi akusalula ukuthokozisa abesifazana ngaleli langa njengoba kungelamali yokubathengela izipho ezijiyeneyo lokunye ngenxa yomnotho welizwe ongamanga kuhle. Bathi imali encane abayitholayo isetshenziswa ukuthenga ukudla, ukubhadalela abantwana ama-school fees lokunye. Abanye njalo bathi ziningi indlela zokutshengisa uthando kwabanye lanxa kungelamali. Imizamo yokumanyanisa ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana weshime ngcubelele MDC Renewal ilakho ukuchabalala ngemva kokuba iMDC Renewal iveze ukuthi izakwenza iCongress yayo izimele yodwa ngoncwabakazi. Isikhulumeli seMDC Renewal umnumzana Jacob Mafume utshele Studio 7 ngeviki edluleyo ukuthi sebephakathi kokulungisela umhlangano lo. Kodwa okumangalise abe-MDC ekhokhelwa umnumzana Ncube ukuthi ngoncwabakazi khonapho yikho obekumele amabandla omabili ebambane njalo akhethe inkokheli entsha kuCongress. Untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli se-MDC ekhokhelwa umnumzana Ncube, umnumzana Joshua Mhambi.
Ekuxoxeni lapha kuvukele inhlupho zokuthi Renewal kwabameli bepalamende baxotshiwe waswele ukuthi kuya kuthethwa ndaba lapho bafike badliwa khona. Lokhu sikubekezelele ngoba sisazi ukuthi abanye bethu bamoshakele ngokuthotha ephalamenti. Kodwa kuthe sekuphuma impumela le eyayidlele ikhanya kuzakaliyo okuthi bathothiwa ngokuphelelele. Besikhangelele ukuthi siqalise ukukhulumisana njalo. Kodwa sisizwa emaphepheni sizwe lemsakazweni lapha sebefuna ukubafunisa neCongress yabo. Sizakhumbula ukuthi khona obekuvunyelweni ukuthi iCongress izakwenziwa uma inhlanganiso lezezimbili sezihlanganise ama-structures abo. Kodwa-ke sesibangala khathesi sona sekuxoxwa ngeCongress ngokuthi bazabuya bazoxoxisana nabanye abaningi ngemuva kokuhlangana kwabo. Yikho lapho esikhohlwa kwamanje.
Ngalokho baba Mhambi, lisaqhubeka nawo sakhona umanyano kumbe sokuyikuphela kwawo?
Thina ungcenye yethu umanyano ukhona. esingakwaziyo ke ukuthi kubangani bethu njengoba inkulumo zabo ungani zikuphethe ukungafisi ukuqhubeka bexoxisana nathi. Kuyasibangalisa lokho thina njengenhlanganiso hhayi silokhu sazimisele. Uzananzelela futhi ukuthi kulamalanga adluleyo sebekhuluma ngokuthi abasoze bakhulumisane lathi kuphela, bazakhuluma nabanye abantu. Kuyasimangalisa khonokho ngoba thina bezikhulumisana ngenxa yokuthi sile mbali yinye ngoba kudabukwa u-MTC kaTsvangirai labo bakuyizolo besuka kuTsvangirai singani kulawo kuvumelana thize njengabantu asebebona ukukhanya abeze ngokubona iminyaka le-15 edlulele. So-ke bezimele sixoxisane thina bese sibuyela njalo sesiyibumba sisiyabonana nalaba abanye abadlalo abathathu.
Lo mnumzana Joshua Mhambi isikhulumeli se-MDC ekhokhelwa umnumzana Watchman Ncube ubekhuluma ecingweni lontungamili inkomo we-Studio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu kwele South Africa, e-Migrant Workers Association, ithi ikhuthaza izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukuthi zibe ngamalunga alinhlanganiso ukwenzela ukuthi zithole uncedo zingaxotshwa emsebenzini kumbe kulelo lizwe. Inhlanganiso le ithi incedisa abantu abavela emazweni achiyeneyo ngokuthi bathole iholo labo kubaqhashi njalo lempahla zabo ezigoqela imbheda omabona kude lokunye okunenginengi kungachaphazwa ngabanini bezindlu nxa bona sebebotshiwe. Umqoqi wenhlelo zala inhlanganiso umnumzana Butholezwe Nyathi usichasisela ngokuthi inhlanganiso yakhe isebenza njani.
Inhlanganiso yethu kahle kahle ibheke kakhulu kakhulu endabeni eziphathelane nezisebenzi nokusebenza kwabantu. Kodwa siyakwazi ukuthi asingeke sibheke nje umuntu ngokuthi ungumsebenzi, umuntu ule social life yakhe. So njengoba izinophobia le beyisenzeka thina sisebenze ngaphansi kwenhlanganiso egoqela ama-organizations amaningi esiyibiza sithi partners committee, yikho lapho bekade siparticipate khona. Njalo silo patron wethu uBishop Paul Verende okade egcina abantu ababuya ngaphandle e-Methodist Church. Nguye ke ogijimayo ubekase KwaZulu Natal emalangeni adlulileyo, uSepport Elizabeth isikhathi esiningi ubekase Gauteng waze wahlangana noPresident uPresident Jacob Zuma ukuthi ekhulume izikhalazo zethu njenge-Migrant Workers Association, yena engu-patron wethu we-Migrant Workers Association. So sizamile ngazo zonke indlela ukuthi si-raise ama-issues aphathelane lezisebenzi nokuhlukuluzwa kwabo ngalesi
phakathi kwengxabangxoza leyi libakhetha njani ukuthi laba yizisebenzi laba ngabenhlanganiso yenu kumbe lisebenza la wonke nje umuntu?
Siyasebenza laye wonke umuntu dadewethu, kodwa into ebalulekileyo ukuthi njengenhlanganiso asingeke lathi sijabule ukuthi umuntu eze kithi ngoba sekanenkinga. Sithanda ukuthi abantu beze kithi berejiste bese ngama-members e-organization ukwenzela ukuthi kusasa ma kuvuka something affecta impilo yabo singaqala ukubuza ukuthi kahle kahle wena vele ungubani. Sikhuthaza abantu ukuthi abarejiste, sibambisane sibaningi. Yonke le nto is about pulling together ama-resources. It's about pulling together not only financial resources kodwa uletha zonke lezi zinto ezifana nokuthi ukucabanga kwabantu, ukubonisana, nokubona ukuthi singayenza kanjani ma kule zinto ezintshe ezenzakalayo. Thina siyathatha wonke umuntu whether udocumented ulamaphepha okuhlala lapha kumbe akala maphepha okuhlala lapha, as long as engumuntu obuya ngaphandle eyi-migrant siyamamukela. Kodwa siyakhuthaza ukuthi abantu abasijoyine kusese nesikhathi ukwenzela ukuthi singachitha isikhathi sesilokhu esibuza ukuthi ungubani kahle kahle wena vele ubuya kuphi.
Baningi abeZimbabwe akuyibo abangena enkingeni kumbe kuyafanana lakwamanye amazwe.
Into ekhona dadewethu ukuthi eqinisweni abantu baseZimbabwe yibo abaningi ukwedlula abantu abaphuma kwamanye amazwe. Loba nje kuba kwesinye isikhathi kuba lula ukuthi abantu beZimbabwe bekhona ukuthi bengene kuma-communities befit kuma-communities ngcono kulabantu ababuya eNigeria kumbe ababuya eDRC. Kodwa esikubonayo ukuthi wonke umuntu uyathinteka. Sikhuluma kanje kukhona abantu base-DRC abasewereportile kithi ukuthi kulabantu ababuleweyo kulamalanga. Njalo siyabona thina ukuthi le nto le yezinophobia izoqhubeka kodwa isoze isabikwa ngendlela ekade ibikwa ngayo ngesikhathi abantu betshaywa ilanga libalele. So abantu baseZimbabwe ke bathintiwe kakhulu ngoba yibo abaningi, kodwa wonke amazwe athintiwe, wonke ama-migrants are affected.
Lo mnumzana Buthelezwe Nyathi, umqoqi wenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Migrant Workers Association, ubekhuluma icingweni le-Studio 7 esesigabeni seLimpopo Province khona le kwele South Africa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ingile siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Unemployment Youth Agenda, umnumzana Zenzo Nyoni. Ngiyakwamukela kuhlelo Nyoni.
Siyabonga Nkomo.
Inhlanganiso yakho iyenzani kahle kahle lijongene?
Inhlanganiso emele ontanga abangasebenziyo lasezikolweni. Sikhangela ibone ukuthi isibanga esokuthi kakhulu esigabeni semasebeleleni ontanga bengenelisi ukufika esibangeni sokubhasa lokuthiwa i-pass rate nesilungu, yikuthi sikunanzelele ukuthi nxakade senza i-research yethu ukuthi kubangelwa izikolo ezikhathana duzane labahlali. And then sawukhangela futhi sesikhangela ngezokusebenza ukuthi ontanga abaningi abasebenzi kathesi nxasi siyakhangela esibangeni esidlulileyo kule izonofobia yathi khona e-South Africa ukuthi yikuyini okwenza ukuthi besuke elizweni kakhulu kungenxa yokuthi ontanga abaningi ma beqeda izikolo bafumanise ukuthi bahleli abasasebenzi.
Libanceda ngani abangasebenziyo ontanga lapha?
Ngikhuluma nje namhlanje kulabontanga abafika about 32 esibahambisile kwenye ikhampani ethize engingeke ngayitsho ngegama just to protect ikhampani yena leyo, ngoba into ekhona njengebuya siyabhala izincwadi sibhalele those few companies ama-companies wona esinawo amantuthwana esigabeni semathebelelweni ukuthi sikhasane nawo ukuze nxa kuvuka nje imisebenzi emintuthwana yena leyo elingeneyo kumbeli engathi imisebenzi ekuthiwa yi-part time kumbena ama-temporary senelise ukuthi lathi njengenhlanganiso sithole i-opportunity ukuthi sihambise ontanga bona labo abangasebenziyo abangama-member e-organization, ngoba ibuya i-organization le i-membership organization we-ele structure zayo ezokuthi silama-qualified abantu abaqeqeshileyo nabanye abangazange benelise bathola imfundo eyeneleyo aba-underprivileged labo silabo kunhlanganiso yonaleyo. So nxa sebe sibhalela i-company incwadi sicela ukuthi sixhasane nayo nxa yona iyabe ifuna aba-qualified abaqeqeshileyo esigabeni esithize siyakhangela ehlelweni lwethu kudatha yethu sibone ukuthi silabo yini abaqeqeshileyo abangafunwa yileyo company kuleyo ababeyifuna i-vacancy. Nxa uthi labo and then sesibhala incwadi kuleyo company as a recommendation lethu ukuthi hayi silayo lapha untanga uzibani bani sicela ukuthi engani ngathola i-opportunity ukuthi athole lowo msebenzi. Ngikhuluma nje namhlanje kulabanye abahambile kade beyi-32 abahambile besenza i-interview kungenile abanye abayi-24, so i-10 iphendukile, but that is the first lot. Sangena nje ezindaweni ezine ama-companies amane athele.
Lingaba lophenyo eselike lalwenza na oluveza ukubana abangaka abasakhulayo abangela msebenzi kwaBulawayo?
Okwamanje Nkomo asebe registered ku-organization yethu sikhuluma khona esigabeni semathebeleleni about 11,182 sizoba nabanye, ngoba i-membership yebuya ayikho kulesi sigaba semathebeleleni kuphela, nase-South Africa silawo ama-branches ebuya, ngoba ayisikho ukuthi ontanga ukuye egoli ukuthi bafika besebenza. Abanye bafika behlupheke kakhulu okuzususize kugcine bephendula besiza ekhaya kuzozama futhi impilo kahle egoli silawo structures afika uma 3,000 something ama-youth amanye akhona ngala amanye asebenza amanye kasebenza, and sesilalo uhlelo futhi khona ngale egoli lokuthi sizame ukuthi sincedise labo ababengasebenzi ngama-structures ethu abesegoli. Nakhona lapha silayo ama-structures ethu ancedisa engathi ngikhona i-employment research esiyenzayo ukuthi sibone ukuthi silabontanga abangaki ama-youth amangaki angasebenzi, but okwamanje ingathi siku-11,182 abangama members ethu okuyikuthi ama members lokho ejoiner engena angasebenziyo.
Uyathi kubana libaxhasa njani abasakhulayo libadingela imisebenzi lapha lalaphana? Elina zikhona yini inhlanganiso ezilixhasayo kumbe lukhona na uncedo elilutholayo kuhulumende mhlawumbe?
Kuhulumende asikatholi uxhaso noma olulodwa noma kwezinye izinhlanganiso, ngoba into esiyinanzelelayo ukuthi ungakhuluma ngeqiniso lokuthi equal opportunity, ukuthi hayi sifuna la sibe nengxenye sibonakale ukuthi ontanga bathole umsebenzi ngokulinganayo langokufanayo. Ugcina sungulwana umuntu othiwa su-anti-government, ngoba ngike ngabona amanye ama-challenges ngalokho sengifonelwa laphana lalaphana ukuthi inhlanganiso yakho imeleni zamani njalo ithoni nxa ikhuluma nge-equal opportunity good government. So asikalicholi uxhaso ku-government ngalokho. So into engingayitho kathesi.
Kuphose amazwi okugcina inyoni utsho kuZulu usekelo eliludingayo ukuze liqhubeke lincedisa ontanga bathole imisebenzi.
Ngiyabonga Nkoma. Esingakutsho-ke thina njengebuya ikuthi sifisela ukuthi ontanga bajoyine ibuya. Ibuya inhlanganiso ezimele yodwa engingathi ngesilungise non-governmental organization engekho affiliated, asibambananga lenye inhlanganiso ezomba ngazo. Siyakhuthaza ontanga ukuthi bebuye bebambane nabontanga abanye, ngoba sinabo abanye ontanga abaqeqethileyo asebencedisekile. Silabo ontanga esipromota ama-talent abo naye. Nxa uyintanga olesiso sokudlala ibhora, siyamfaka esibangeni sokuthi ezegcine engumuntu oqeqeshe kakhulu ngezebhora egcina edlalela lapha. Ukulithalenti uyathola ukuphila, kumbe i-modeling iyathola ukuphila, kumbe i-cricket iyathola ukuphila. Siyabapromota abanjalo sibahambisa ezinhlanganisweni ezinjani ezikhaliphele kulokho. So engikuthoyo Nkomo ukuthi sinida uxhaso nje kuphela kumaZimbabwe wonke ebone lokho esikwenzayo, ngoba labo bantu abase-South Africa abanye bagcina bephendukile bengatholanga umsebenzi, kodwa lokho sibancedisa nxa bekhona ngalo ukuthi bethole umsebenzi. Lokho sibancedisa laba abangakho ukuthi bethole umsebenzi. Nasezifundweni ukuthi ihulumende mayinanzelele ukuthi ekhozelwa uhambo olude ebantwaneni besikolo, ngoba umntwana wesikolo siyasaba le research esematnot othola umntwana wesikolo hamba 20.5 km esiye esikolo ngu-grade 1 and ufika sekhathele igcina sezonda isikolo umntwana efikela. So yilo uxhaso seludingayo kakhulu ukuthi emathebelelweni we need i-development ukuthi abantwana abancane nabo bethuthuke bengabe le mangelede abayihamba esikolo, ukuze senelise ukuthi ngona abantwana nabo bephase ngokufanele.
Hayi siyabonga mnumzana Nyoni, bekukuhle ukuba lawe kuhlele.
Hayi siyabonga Nkomo, siyabonga lawe.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Unemployment Youth Agenda umnumzana Zenzo Nyoni. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilande.
Sibonge ke uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Lamhlanje kuyi-Mother's Day nje ke sizwe umculo esiwuqhonsela omama ovela ku-Boys to Men besithi A Song for Mama.
It just wouldn't feel right. Never didn't have you by my side. Oh, you were there for me to love and care for me when skies were gray. Whenever I was down, you were always there to comfort me. And no one else can be what you have been to me. You will always be. You will always be. Girl in my life for all time. Mama, mama, you know I love you. Ooh, you know I love you. Mama, mama, you're the queen of my heart.
Silethemba bawukholisile umculo umama. Lo wami ke umama uMandebele, ngithemba ubelalele. Hayi ke ukusigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo inenge emhlabeni jikelele limanyene lamanye amazwe lamuhla okunanza ilanga lokuhlonipha abesifazana ngendlela ezichiyeneyo iMother's Day imizamo yokumanyanisa ibandla leMDC ekhokhelwa umnumzana weshimencube leRenewal ikhanya ingehlula. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.